Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 22 Mbimbitho 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kulabantwana besikolo abangamajumi amathathu eManikaland ukucatshangelwa ukuthi babulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Abantu lokhe betitibele ngokwehlele lesabelo seManikaland.
Abantu bayakhala sibili kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngoba ayokwenzakeleyo akukuthi ubone abantu bengcwatshwa emanzini bephili izipho ngukuthi mbo phezu kwabo kumbe imoto ihamba ithathwe ngamanzi.
Abantu bakhalela abalahlekelwe izihlobo ezibulewe lezulu elikhulu eZimbabwe.
Sithanda ukuthumela umlayezo yenduduzo kulabo abalahlekelwe izihlobo nabangane nabantwana. Sidududu kumndeni yonke.
Kambe kunjani ukuhlala kwele Melika?
EMelika ilizwe elihle kakhulu kodwa ke ayisilo lizwe liphuma komfanekiso wethelevision.
Lingakhuthwa ngumculo kaEdith Wekutonga.
Iqembu lami ngihamba labosisi abane namajaha amathathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantwana abafika amathumi amathathu abaphathi bezikolo ababili kanye lombalisi oyedwa ongaziwa ukuthi bayangaphi kulandela ukuna kwezulu lesiphepho uCyclone Idai esabelweni seManikaland. Lokhu kwethulwe luhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethulwa kwemibiko ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esehlele ilanga langomgqibelo lelangesonto ukuthi abezinsuku zokukhalela abantu abalahlekelwa izihlobo labangane kulandela ukuna kwezulu leli. Abantwana abaphathi bezikolo lombalisi abangabonakaliyo kade besezikolo ezibalisa eSengangu, eDzingire kanye leChimanimani asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu betitibele abantu ababhekane lezulu lesiphepho elibulele abantu abalikhulu phose lamajumi amane 139 njalo labhidliza izakhiwo eziningi ezigoqela izikolo, izindlu, amabholoho lokunye. Omunye wabasile engozini le ngunkosazana Roselyn Mkandla osebenza kunhlanganiso ye-National Employment Council ebona ngezokulima.
Baqalisa umoya nge-Wednesday, Wednesday to Thursday, then Thursday kwahle kwaqalisa ukuna, lo moya wakhona waba mkhulu sibili ngamandla, izulu lisina to Friday, Sabatha vela sizange siphume ezindlini. Kwana kwaba lo moya futhi omkhulu, sasibukela nje impophoma zamanzi zisehla, kodwa edrobheni leMtare akuzange kube le ngozi enkulu esikubonayo ngale Chimanimani, kwaba ngamanzi kuphela.
Singathi kwakusethusa kanganani likubukele khonoko?
Okwakusethusa kakhulu ngumoya. Izulu lalingethusi ngoba lalingadumi lingaphazima, laliphongothululeka nje kuhle.
Nxa sesikhangela-ke khona manje okwenzakalani eMtare, kulabantu ababuya bezencedisa abanye kumbe kuthiwani?
Ye, bakhona sibili abaningi bahambile baya khona le eChimanimani kuyancedisa umonakalo obekhona.
Singathi ngokuzwa kwakho sibili kukhanya ngazani kulabantu abaningi ababhubhileyo, ubonani uncedo lwangukhona olufunakalayo kungabe kuyini lani?
Yikudla, izigqoko, ingubo yokuthi abantu basuswe nje endaweni zona lezo konakale khona bayehlaliswa kwindawo ephephileyo.
Singathi abantu bakhala kanganani ngesihlakalo lesi?
Abantu bayakhala sibili kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngoba ayokwenzakeleyo akukuhle ubone abantu bengcwatshwa emanzini bephili izipho ngukuthi mbo phezu kwabo kumbe imoto ihamba ithathwe ngamanzi.
Singathi ke awula abanye obaziyo ababhubhileyo engozini le?
Hayi, abegazi sibili abakho engibaziyo. Ngiyacabanga nje ngipikitha kodwa angibezwa muntu ngoba abaningi esibasebenzayo ama-farmers akhona ngale abanye bakhona kodwa asikezwa lutho ukuthi ngobani abehlelwe ingozi yangkhona esibaziyo.
Singathi-ke nxa sesikhangela-ke abalimi kukhanya ngazani bayafuna ukuthi bancediswe sibili kakhulu baza funani manje nxa sokunje
abalimi bazafuna ukuncediswa sibili ngoba izilimo zabo zonakele sokulele phansi ngenxa yomoya kulele phakathi kwamanzi so imasimi nabo sokonakele sokuhambile inhlabathi sokuzindonga izinhlanyelo amafertilizer so yikho sokufunakala ukuthi bayiqalisa kutsha izindawo leziyana zivalwe kuthindonga leziyana ezivulwe ngamanzi
singathi kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi baqalise kutsha baze bafike lapha kade sebekhona
ah kuzawuthatha sibili ye almost
kungani kunzima sibili
hayi kunzima kakhulu sibili
ye kukhona okunye ofisi ukusitshela khona mama
sizaningi bakithi ngoba hayi abantu bayakhala sibili konakeli kakhulu thina ngapha sibonga inkosi ngoba isiphephisile noma izulu belisina nanamhla sibelilokhu lisina bekungakacini lokhu lisina edrobheni lemtara
ye umongameli laye uthe kuzamele kube lamalanga amabili okuthi abantu bakhalele sibili lokho okwenzakeleyo abantu ababhubhileyo kuyasiza kakhulu yini lokhu xa sukhangela ukududuza labo abalahlekelwe isihlobo
ya iyasiza kakhulu ngoba bayadiduzeka labo bebona ukuthi sikhala ndawonye labo abasibo bodwa abalahlekelweyo abayekelelwanga ukuthi bazibonile hhayi uncedo lubuyile sibili siyambonga umongameli uthile abantu ukuthi bayisiza khonale ukudla imali into eningi ihambile khonale ejimanimani
unkosazana Roselyn Mkandla usebenza kunhlanganiso ye-National Employment Council sixoxe laye esemtare kubikwa ukuthi abantu abasinde kulingozi basesimeni esibi njalo bakhala ngokuthi kabatholi uncedo abaludingayo okugoqela ukudla lezigqoko lokunye sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Salim Lambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development
kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto o-UCCZ o-Roman Catholic o-Methodist abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi bebe zokuhlala abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile abalezindlela zane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi bebe belokhu behlala labo ihhofisi ka-DHPing yesetshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezama ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani
singathi-ke inhlanganiso yenu inceda njani abantu khonapho
thina njenge-PYD singathi sizama ukuthi sinike abantu i-information ngento eliqiniswe eyenzakala endaweni yethu le ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique beqalisa ukuthi kusetshipinge kusetshimanimani kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholopho elidelekileyo sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko ndibholopho lasetshimanimani kumbe ngelesetshipinge nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lo ngumgwaqo wangakithi enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sidelekelelayo so ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki so kusitsho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki
kwenzakalani lapho khona okwamanje
kuvele indaba le yindaba eyi singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili kunzima sibili okulapha ichimanimani yebele lo mnyama kakhulu ngoba yeyi kube lamanzi amaningi kakhulu kodwa nxa sikhangele thina ichimanimani leshipinge singathi yindawo enye vele ngoba vele ibhoda yakhona incane abanye abantu abasebenza echipinge bahlala echimanimani so singathi vele ngumuzi owodwa so vele abantu abasechimanimani usually balezimuli zabo echipinge abanye abasechipinge balezimuli zabo echimanimani abanye basebenzela echipinge behlala echimanimani njalo njalo sile themba yokuthi abantu bazathola usizo kukhanya ukuthi kungani kungenelwa ngabe-government uhulumende kungenelwe lama-NGOs labanye abantu nje njengabo-chimanimani hotel akade besiza abantu sile themba yokuthi izinto zizabangcono kodwa umumo olapha mubi kakhulu besicela sibili ukuthi abantu nxa bekwanisa bephathise ngezinto whether yimpahla kumbe imali kumbe kuyini
unkosazana Salim Lambo ukunhlanganiso ye-Platform for Youth Development sixoxe laye esechiyatswa esabelweni seManicaland. Nanko kunyokwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Ilizwe leChina selithembise ukuthi liza kwakha amabholoho indlela zokuhambisa izikolo lamakilinika okubhidlizwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi zokuvuselelwa inkampani yeCold Storage Commission esithole imali efika izigidi ezingamakhulu amane, 400 million. Imali le idingwe kunkampani yeBosted Beef. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi indawo yamabhizimusi izindlu lenkamba yamapolisa ekopa esiqintini seChipinge kubhidlizwe kwaphela du lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Okwamanje sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ukuthi yi-audio ukhulume okufisayo. Ukwenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
South Africa. Sithanda ukuthumela umlayezo yenduduzo kulabo abalahlekelwe izihlobo nabangane nabantwana. Sididudu kumdeni yonke. Kunjalo nje sizwile uPresident njobe the abantu mabangaqilwanga abantu imali ezibuthaniswayo. Abantwana beZimbabwe isikhathi esiningi inkinga abahlangana nazo bayazilungisela bodwa. Bagcwele emazweni nje kuzama ukuthi balungisise inkinga yelizwe. So kutho ukuthi ngamagama nje akhulunywa ngumuntu omdala ophosisileyo mathi abantu abazama ukusiza abantu abahluphekileyo yena athi abangasizwa. So angazi ukuthi uyabe ekhuluma amagama anjani engumuntu omdala. Hhayi, uphosisile umuntu omdala okukhuluma kwakhe. Thina ngapha sisazama nje ukuthi sibuthanise lokho okuncane esizabe sikutholile ukuthi abantu basinde, bathole impahla zokugqoka, bathole ukudla, njalo bathole indawo zokuhlala kahle nokuphuza amanzi aklini. Ekhaya kwamanje ukuthi usesibhekane nenkinga yokuthi abantu basazohlaselwa imikhuhlane eminingi kakhulu ngemva kwalesi sehlakalo. Siyabonga.
Mina ngukansela Moyo G oyekachechete wati wange West Victoria Force wange RTC supo esihlangana lalo lapha lesi sigaba sikawati 3 wange West ukuthi kulendlala abantu seqalile ukulamba kuvele kulendlala abantu bengatholanga kahle isifundo sabo somnyaka ophelele. Ngathesi uvele sokuqalile ukutsha kakhulu, uvele sokusonakala kanye la indlala esikhona, ngathesi indlala yakwabantu, indlala yezifuyo, amanzi, indawo zibamba amanzi sezithile, indawo ezinjengamadamu kazivele zingenanga amanzi. So silohlupho olufana lalolo njengabantu basinesi sigaba, sisabele nisemathepheleni wabo baningi bavele basebesendlaleni. So indlala leyo into engathi ufuna ukuthi umsakazo we-Studio 7 bekwazi ukuthi kule ndlala emangalisayo kulesi sigaba.
Salubonani basakazi be-Studio 7, Madle Mhlambini lo okhulumayo ngisemango. Bengiliyazisa ngokuthi libekwazi ukuthi kulezi nhlelo sibili ezizayo ezikahulumende kunye nezizimele. But mase kufika khona phe kubhalweni uzathola ukuthi abamele especially lapha engikhona mina angeke ngisho ukuthi kube kuno ethemini owathi ethela usebhuku wakhe ukuthi akubhalwa abantu abadala ngobe yazi ukuthi la ngikasale lapho. So kwabhala abadala bodwa bazibinela, abantwana bonke basala phandle. Khonapho babe bekhulumile abantu labana benhlelo ukuthi bafuna abantu abanjani, kodwa bona bengakulaleli lokho, benze okwabo oba abayazi ukuthi angeke ubashiye phandle. So bezama ukuthi uhulumende angenele entweni ezifana nalezi, ngoba uhulumende uziqina ngabantu abakuthiwa ngama-bond free, kodwa bonke labo bantu ababizwa kuthiwa bond free bangabayanga sibili, ngoba masekuphiwa abantwana babhalwa sebesele phandle, uthole ukuthi umuntu lokho waba nguye kalambuzi kaladonki kalankukhu, ungumuntu kulomuzi bethu unophazi labantwana uyabhadala isikolo. So kukhanya bayancindezela abantu ukudubeka kwabo kuqhubekela phambili. So imhlani sazama ukunanzelela ukuthi abantu babhalwa njani. Ngiyabona.
Sanibonani, kuwanjani? Tama Maxozo Panda. Lolu daba lolu nto kufunakala kuphela ukuthi labo bantu abasemanyukhaleni babheke babone ukuthi lapha indawo abahleli kuzo zindawo, basuswe bonke bayebekwa kwezinye indawo, ngoba leyo ndawo vele kuzobuya kwenzakale futhi bagcine sebepheni. Kona kuye ukuthi vele kuhamba abantu abaningi kakhulu, njengokuthi manje akuyazakala ukuthi khona na inamba yakhona abahambileyo bangayo. So uma bengasuswa bayebekwa kwenye indawo, ziningi izindawo lezi ezathathwa ngama-ovedi nje bazigcina bengekho into nje abayenza, just kuphela ukugcina indawo beyibuka nje ukuthi indawo bayithathela kwelungu. Umuntu unenkomo four, unendawo enkulu kakhulu. So kungcono ukuthi labo abantu bathathwe babeke lapho bakwazi ukululama kahle, ngoba zindawo vele ezivele ezingadotiwe ezingadelelwa ngamanzi. Siyabonga.
Ye laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele lani phela kunombolo ye-WhatsApp ethi 012024650318. Siyabonga. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selifakele izijeziso zenoto iziphathamandla zekhomishini ebona ngezokhetho kwele-Democratic Republic of Congo, kulandela ukhetho okuthiwa kalwenziwanga ngemfanelo. Ilizwe leBrithani selicele umanyano we-European Union ukuthi welule isikhathi sokuthi liphume kumanyano lo. Bekumele ilizwe leli liphume ngeviki ezayo. Ukuhlandla lapho esikhuluma khona ngokwezakala kweleMelika namhla silo mnumzana Ishmael Mthombeni khona ngale-ke eTexas. Ye baba Mthombeni, kunjani?
Hayi, ngahle, linjani le?
Hayi, siphile kakhulu, kunjani khonapho?
Hayi, ngapha kukahle, sesikhangelele ukuthisa nje, sesiqeda umqando.
Akusitshele ukuthi eMelika lapho wabuya nini?
Fike ngo-1999.
Ye, wawuzibuyela nje uzefunda kumbe wawudingani?
Ngabuya ngizofunda kodwa ngabalekela umumo welizwe wasekhaya. Umkhonomi wawungasamanga kahle, ngaswela indawo e-Polytech, ngaswela indawo lasena, ngasendinga izindawo phandle kwelizwe. Esikolo se-primary ngafunda i-Reps, Rhodes Eastern Preparatory School, ngasenisiyafunda i-secondary eMchabeni, then i-A-level ngasenisiyafunda eMakokoba e-St. Columbus High School. Then sensuka lapho ngaze America ngazofunda e-Elizabeth Town College.
Kona ngale wawujani kona?
I-public policy. Ngigraduate i-degree ye-political science u-public policy.
Singathi-ke nxa ule degree enjalo kuyasebenzeka yini?
Ama-opportunities akhona, kodwa ugcina ungasayenzi lokho ovele ukufuna. Ikakhulu thina esivele ekhaya bekuyinto ebengifuna ukusebenza phakathi ku-government, uhulumende wakithi. Kodwa-ke xa usulapha suyosebenzela ikampani.
Ye, kodwa kuyasebenzeka sibini?
Hayi, ukusebenzeka kuyasebenzeka.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho ukuhlala eMelika, kunjani?
Mbona kufuna umuntu obuye emncane, wabuye emncane wakhulela lapha, uzokukholisa ukuthi abe ngwalapha, aphile khonapha yonke idibe khona. Kodwa ungabuye usumkhulu njengathi, esabuya sesiyedlulisa iminyaka engu-18, uyabe usungumuntu wasekhaya ngoba usukhulile. yikho ke ukuphila lapha kugcina sokusiba nzima ngoba uhlala usucabanga ekhaya ucabange lapho usupport ekhaya usupport lapho so yonke into yenza nxa zonke
singathi wena singathi wena ukuze ubone ukuthi hayi lapha ke sengingenile ukuba umuntu ongasebenzelana kumbe ongadlelana labantu bemelika usowakuzwa sokungani sokukhona yini emzimbeni kumbe lokhu sakudinga nje
sokukhona ngoba sendihlala isikhathi eside kodwa akuphelelanga kodwa sokukhona ngoba sendihlala isikhathi eside mbona ungahlala isikhathi eside kuya kungena kakhulu
yes ngathi ungatshelana abantu ekhaya ngokuthi emelika lapha kunjani
emelika ilizwe elihle kakhulu kodwa ke ayisilo lizwe liphuma bomfanekiso wethelevision ilizwe nje lifana lasekhaya umahluko nje ukuthi lona li-developed kwedlule lekhaya lithuthukile kancane kodwa ke kuyasetshenzwa kakhulu e-America kwedlule ekhaya
singathi ke awusoze utshiye ibhathi ehofisini ubhodabhode ube suphenduka sihola
hayi bo ngeke wenze njalo
kungahlupha lapha
kungahlupha lapha i-system yabe ithuthukile kakhulu iyalandelela yonke into oyenzayo kumele ube productive
hhayi ungavalelisa ke abalaleli babamthombeni
lisale kahle balaleli liqhubeke lilalela umsakazo lisupport i-Voice of America
ye siyajabula ukuthi besixoxa lo mnumzana Ishmael Mthombeni yena uhlala khonapha kwele Melika eDallas, Texas. Sibonga kakhulu ke baba Mthombeni.
Hayi lanti sibonga.
Kuhlandla lapho sixoxa khona labantu abadabuka kwele Zimbabwe. Sixoxa lamdlalo umnumzana Qinisela Vivante Dabengwa okwele Botswana. Baba Dabengwa kunjani?
Ngiyaphila njani mfowethu?
Hayi siphila kakhulu kunjani khona lapho eBotswana?
Hayi Botswana ku-right konke ku-right kuyatshisa kuphela.
Ye akusitele ngamafutshane ngempilo yakho sibili ukuthi wena udabuka ngaphi njalo wenzani khonapho?
Mina ndidabuka esilobela kwamalisa induna lapho eBotswana ngiyasebenza ku-security company
singathi kuyasebenzeka yini
hayi kuyasebenzeka iholo lakhona lingconywana kufanana abantwana balambe ekhaya konke nje hayi kukhanya ku-right akunahlupho ngaphandle nje wabona laba abanye bethu ababesenza amacala lapha besithwalisa nzima abantu balapha
ye singathi ke nxa usukhangele umsebenzi owenzayo khonapho banenganganani abawenza umsebenzi onjengowakho abadabuka kwele Zimbabwe
hayi balutshwane kakhulu bayingcosana sibili ngoba abaningi bakhona bagcwele kuma-construction nakumahoteleni uma-restaurant abanye abasebenzi ezindlini abanye nabo ngabasebenzi emapulazini hayi lo msebenzi engiwenza balutshwane kakhulu
kwini okwakwenza ukuthi ugcine usukhonapho uthe usehaberon kumbe Francis Town
nalapho ngisehaberon
kwini okwakwenza ugcina ufika khonapho ehaberon
akwangenza ngifike lapha nami ngahlangana nomunye umuntu nje odabuka kithi egwanda wangithatha wathi hayi asihambe indoda ngiyokungenisa ngale securityni kwenzela ukuthi nawe ubone okwenziwa ngabanye abantwana ungahlali nje kulapha ku-construction kuphela nawe kwenza okunye okungani kululo okuzakwanisa ukuthi nawe kusasa ukwanisa ukuthi nawe ugcine ungalimalanga ngoba lokho ku-construction kuyasetshenzwa kakhulu phela construction so eyi kunzima
ye singathi imuli yakho ingaphi kwamanje
imuli yami kwamanje isekhaya ibihambile nje ngo-December ukuthi iyelimalima nabo othola okokuthi ubawose umnyaka uziye phela so hhayi nayo ngikhangela ethi njengoba sokulinywe ngani usokuzafuna hhayi sebeza kuya ngapha nami banijoyine ngapha
ye siyawuzwa kakhulu ke akubabingelele sibili lezihlobo ezinye
ngithanda ukubingelela imuli yakodabengwa yonke ilizwe lonke leZimbabwe ikakhulu lapho enzalwa khona isilobela kwamalisa hayi salibonani mbingelele nomalu mami ngimthanda kakhulu osethofo umalu mungwena sembingelela nomalu mami umahlango osesilobela ongukhansila kaward 25 hayi ngibongile mfowethu kolabo
ye siyabonga kakhulu ke
hayi kulungile lihlala lilidinga shuka mparticipate nami ngizabe ndidinga nami kwezinye isikhathi
ye siyabonga kakhulu ke edabengwa ungadinwa kusasa
hayi mbongile mthembo
ye okwamanje ke sike sizwe ke umculo oka Edith Kwekutonga
ngithembe kuwe ingoma le iphuma ku album yami ethiwa ngumadalitso umadalitso libizo lomntanami elitsholono ukuthi izibusiso ngithembe kuwe ingoma engikhuluma ngumdali. Ngikhuluma lomdali ngithi baba ngokwazi okusengqondweni zami konke ngikwenzayo ngithembe kuwe baba. Impilweni silabo abantu esibathembileyo ukuthi nxa bekhona yonke into ihamba kuhle. Lapha ngikhuluma ngomdali wami.
My source of inspiration, your word is my source of rhythm, your word is my rhythm of life. Angizabayi ngaphandle kwakho, angizabayi ungekho baba, ngithembele ku baba wami. Tembele mo, ngelizwi lakho baba. My life is a testimony of what you've done for me. My life is
iqembu lami, the band Utonga ilabahlabeleli labaculayo abangu 7. Iqembu lethu selike lahamba endaweni eziningi, sesahamba sayacula eNairobi, eKampala, eIndia, eGrahamstown, eTanzania, eZanzibar, njalo lolu nyaka sizabe sihamba siyachaya eDRC, laseZambia. Singabantu abahamba besiyachaya kuma festivals, okunye sihamba singabantu abesiyachaya lapho kuyabo kuchaya ama celebrations khona. Iqembu lami ngihamba labo sisi abane namajaha amathathu. Ngithanda ukuhamba lamankazana ngenxa yokuthi mina ngithanda abantu abangumama. Njengoba mina ngathola ithuba lokufunda ngingumuntu wesifazane, ngifuna ukuthi lami ngibe ngifundisa abantu abangumama ukuthi emsebenzini wethu lo oyisiginci ukuhamba kanjani. Ngibafundise lakho ukuthi hayi, lapho esihamba khona thina njengabomama kukhona lapho esingawela khona endaweni okungamelanga behambe khona. So lapha ngiyabe ngifundisa ukwenza ukuthi labo nxa sebelabo awabo ama-bands babe bele information belokwazi ukuthi bengakuhambisa njani. Thina abanye sizange silithole ithuba lokuthi kube khona lalo ozifundisa khonoko. So ngifuna ukuthi kube labo mama ngesikhiwa abathi aba-empowered njengabosisi labo mama abachaya ezomculo.
Baba wami Tembele mo, ngelizwi lakho baba. My life is a testimony of what you've done for me. My life is the dance.
Siyabonga kakhulu ke iTitoko yokutonga singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesigokhela namhlanje. Kulabantwana besikolo abangamajumi amatatu eManicaland okucatshangelwa ukuthi babulewe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu lokhu betitibele ngokubehlele esabelweni lesi. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo uKip Stube.